siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula umbiko oyithulwe lugatsha lwabesifazana kubandla leMDC osola ukuthaywa lokuthunjwa kwabomama abachiyeneyo okwenzakala elizweni. Sixoxa lesikhulumelisa lolugatsha unkosazana Barbara Tanyanyiwa.
Okokuqala isitatimenti leso kasigoqeli abantu abomama be-MDC kuphela. Ungakhangela ngikhulume ukuthi khona njenge-Women's Assembly MDC simelele omama bonke abaprogressive. Ungakhangela kulo gonyeti wahlukuluzwa ungumama asiwo wephathi yethu. Kulo mchayina lo umyuthi wethu ogweru ohlukuluziweyo sebethageta labantu besifazane ukuthi besethusele ukuthi singalweli inkululeko yethu njengabomama. Ungakhangela laphana even ngomhlaka-16 August omama babechaywa, abanye bengazi lokuthi bachayelwana, omama bezithingisela amatamatisi bechaywa bafuna ukufaka ukwesaba kithi esikuthi sisiye ngesikhiwa ukuthi singangeni kwezombangazwe.
Liphindela sola ukuthi ezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana zithule zwi ngalokho okwenzakalayo.
Liqiniso lelo sithanda yini? Asike nje angingazi kumbe kungikhuthile mina. Anti uyabona ukuthi mina esami statement sithi mina yona sese wasibona. Lathi sebe sikhangelele ukuthi lathi nxa bekhipha ama-statement lathi siyaboni kumbe bayakhiphe ngathi bayaphadilisayize sibone ukuthi khona bayalwela amalungelo abomama ngeqiniso nothi ukuthi khona bacatshe neminwe bafuna ukukhuluma kuphela nxa kuyukuthi kulomunye umuntu ophambanisileyo kumbe oyindoda yikho lapha kodwa nxa kuwuhulumende ophambanisileyo ehlukuluza abantu bayazithulela nje.
Kuningi osokwenzakele, sibone esinye isiphathamandla sikahulumende umnumzana Energy Muthodi esithi lo ntombazana ochayiweyo umchayina embiza ngamagama anganyeke sawaphinda emoyeni kumbe beseliwazwile, lingathini ngalokho? Lingathi abesifazana bona yibo abahlanjazwayo yini lanxa abanye besilisa labo bethunjwa?
Ye, kuthunjwe abantu besilisa esibabonile abathunjiwe kodwa azange siwazi amagama nalana njani, ngoba bambize ngamagama abuhlungu. Umntwana lwana usebuhlungwini uchayiwe, into esekubhekeni engathandabuzwayo. Abanye abathunjwayo abafana bakhona abathunjwayo. Into engayibonayo ngamehlami mina Sithandekile nothi lokho kuthiwa khona abantu bapho ngokuhamba ku-social media bekhuluma amanga, yizinto engizaziyo mina njengesikhulumeli sebandla le-MDC esikhulumela omama. Izinto engizaziyo engiziceda mhlophe ukuthi into le yayenzakala. Izano izama ukubaleka nje, bazama ukushifta, kodwa sithi okungaphiliyo kuyahlika. Abakhuluma abakufunayo basitshela amagama wona la abafunayo, kodwa ekupheleni kwakho konke uNkulunkulu ukhona endingewethu sonke.
Kuyini eliza kwenza ikusasa lapha? Abesifazana bazaqhubeka bephatheka yini, kumbe lokhu kuzahle kubaxotshele khatshana? Lizayenzani kusasa ukuthi libakhuthaze?
I-statement lezo engizikhiphileyo yikho okukhulunywa ngabafazi khonokana abantu bangomama. Sisasekuqala sihlale phansi, ngoba anto bona nxa sifuna ukwenza lutho kumele kuvelele phansi emabrankini, kubuye kumawadi, kumadistrict, kumaprovinsi, sithathe ukuthi abantu bathini. Thina kasipho ngokwenza izinto esingathunywanga. So sisamele ukuthi sikhokane sikhulume ukuthi singayenza. Kodwa engifuna ukudekutshele ukuthi thina njengabomama asize sibuyele emuva, asenze sethuke esiyethusele ibuthunjwa khona lokhu. Ngesikhathi sempi eyombangazo yayikhona yena le ethiwa yi-liberation struggle, kwakukhona kusenzakala kodwa nanti ilizwe lethu salithatha. Akula independence, asingeke sikhulume nge-independence. Thina sidubeka kangaka, siyehluleka nokuthenga ukudla, siyehluleka nokubhadala amasizi, siyehluleka ukubhadala isibhedlela amaphilisi, siyehluleka ukuthenga yonke into. Wonke izinto wenda uyasebenza kumbe awusebenzi, sonke sesingama-sesiyisibonda izigebenga ama-destitute.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Barbara Tanyanyiwa, isikhulumeli sogatsha lwabesifazana lwebandla le-MDC. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.